kampani lesakhulumisana layo ifika ilo kansila la izizakhamizi sathi khona besicela ukuthi njengoba isero lolu lize lapha ku-WhatsApp bachathe kathi abantu bakhonapha ku-WhatsApp bona babesithembisa ukuthi bazakwenza njalo ephikini. Kodwa-ke ngokuya kwesikhathi abantu babaselokhu besiza nje kuphela bechathe sokuze abafana bekhala bekuthiwa kula bantu abangena ngelinye igede bona bayamiswa kwelinye igede bona babesebezongenisa abantu ngelinye igede ngapha abantu abakhanya bevele eHarare njalo bekhanya belala khonapho phakathi kwe-White.
Litsho ngani ukuthi bavela eHarare?
Lokho kukhanya ukuthi bathi bavele eHarare ngoba abantu abakhulumisa ishona ngesindebele ngabasazi ngitho lakancinyane. Udaba lolu sithethi nakalulungiswe ukwenzela ukuthi kuqhatshwe abantu bakhona lapha kusingalesi sigaba. Kodwa lokho besazithibele ngoba bakhanya vele kabalandaba lokuthi balalele umuntu. Bathi bona balenye ikomiti kumbe inhlanganiso yabo enzayo.
Kukhona elikulindeleyo kumbe hhayi sokuphelile?
Thina lokho silindele ukuthi baqhathe abantwana bakhona lapha. Manje njengoba sizile ukuthi kuthiwa sebeqhathile thina ngikhona sizahamba siyokhuluma nabo izwe ukuthi kanti isivumelwano sethu sasenza kuqala sesiphelele ngapha. Thina ngemva kokukhuluma labo laba bantu laba ukansela wethu wakhona lapha kulesi sigaba wasitshela ukuthi yena wabizwa emahofisini abo Sandimuthi. Bafika khona ngale bamtshela bathi khona uhlelo lolu ngolwe-youth yezane p a. Thina azange sivumelane lakho lokho ngoba thina sazi ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende into le nge-state ayisiyo yephathi akulafandi yephathi elungisa i-stadium se-White City. So besifise ukuthi akube khona ukuthi kuqatshwe abantwana abakhona lapha ngoba akula ngitsho labezane p f ngalokhakhomplena nabe-MTC bayakhomplena abanye nje abangalamhlangothi abazimeleleyo ngingakhuluma labo sibezimina kuthangabaezane bengidlilela kuzedifoni yami bangenzela bafanaisiaingamatini bona ngingasukusenza kanjani nje kutho ukuthi bona sebezademonstrata bebekekhona bakalindela ukuthi iphume emaphepheni bezwe ukuthi yena uhulumende uphendule sithini ngoba mhlawumbe bangathatha inyathelo kade uhulumende lakwazi okwenzakalayo khona ngale isicothi nje kuphelesezo yena lo umnikazi wekhontrakti.